soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-7 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale labaphathintambo elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngcweleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree.
Okunye okuyinto eyavela yaqala ubuselwa lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe. Nxa sezingene eZimbabwe, uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezo nkomo babezidubula bazibulale. Okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabuya eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo.
Kulomunye undoda ukuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona.
Ayabazungula abantwana labo babe baningi amantombazana in-one room akalelapho.
Oyilunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe othiye ibandla eliphikisayo usesole iziphathamandla zebandla elalithiwa yi-CCC ezigoqela owayikhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu.
Campaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora wathi akhuluma njalo uChamisa esithi yena hayi ngamazwi uSengezo ngathi hayi ikwehlule ngalokhuyabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngceleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree lapho amasela adla khona ubhedu ngokuntshontsha inkomo lezinye izifuyo ezithiyeneyo. Amasela la abikwa evela kunxa zonke kodwa eleBotswana likhala ngokuthi abeZimbabwe yibo abantshontsha inkomo kulelo lizwe bengena lazo eZimbabwe. Uhulumende wazise izolo ukuthi isivumelwano lesi sihlanganisa amazwe omabili kumizamo yawo yokulwisana lobusela bezifuyo lamanye amacala achiyeneyo. Ukusayinwa kwesivumelwano lesi kuza ngesikhathi amaqula amazwe omabili esenza umhlangano eMaun kweleBotswana okuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezithiyeneyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seJujume ePlumtree lapho okulodubo olukuntshontshwa kwezifuyo lolu umnumzana Difa waJabibhango Dube.
Isivumelwano lesi baba unkomo esisayinwe yilizwe leBotswana leZimbabwe ukuthi basebenzisane ukuthi benelise ukuthi balwisane lalobo ubukliwe obukhona obokwebiwa kwezinkomo. Ngeke ngize ngisho ngitho kwezinkomo kuphela ngoba ensukwini zanamhlanje sekukuningi osekuntshontshwa ngitho lezimota sezintshontshwa ezinye zisuswe eBotswana ezinye zisuswe eZimbabwe ezinye zisuswe eZimbabwe zikhanjiswa khona le eBotswana. Konke khona lokhu sikubeka ngaphansi kwayo isixu sobusela ukuthi ibusela obwenzakala laphana. Sekudlulele baba unkomo ukuthi lesi sivumelana lesi futhi ngabe uthi mhlambe zavele sayenziwa maybe 5 or 10 years ago. So okuyinto ezajabulelwa ngabantu bonke abantu beZimbabwe labantu baseBotswana. Thina singabantu abaselizwe leZimbabwe njalo sihlele emngceleni into le ebisisenzakala ibisicabanisa thina kakhulu abahlezi eduzane lomngcele ngoba abantu baseBotswana nxa kusonakala ngale bacabanga ukuthi ngabantu laba abahlezi eduzane lomngcele. Kodwa ke nxa sifika sikhangela ukuthi nxa sekulondwa kulondwa kuyetholakala ukuthi abantu abatshontshayo lezi zinto noma abonayo ngabantu abavela kachana kulezi ndawo.
Iwaphi kahle kahle amanyathelo Dube esingawakhangelela kumazwe omabili?
Okukhulu engakutsho babunkomo ukuthi nxa befuna ukuthi into le iphume noma ibe lomphumela oqondileyo umphumela omuhle abayenze ama consultations abathumele abantu abazahamba bayehlangana labantu engingathi njengakathesi ukuthi kulama group amanenga athize afana labo khawu ama group abafana labo silwa lamasela afana labo lagiza afana labo naibhawa yabo kuba mayitengwe ngale abathumele abantu abazahamba bayehlala phansi lezakhamizi bayenelise ukuthi bazwisise ukuthi okuyikho abangakwenza ukuthi banqobe noma bazwisise bazwisise okwenzakalayo ukwenzela ukuthi babe lomcabango ojulileyo kulokho ngoba into leyi seyaba lokujula okukhulu kakhulu ukuthi seyaba le advancement enkulu kakhulu ebuseleni lobo obenzakalayo so nxa uhulumendeni engathi yena usenze isivumelano kuphela kodwa engasoze wabuya ebantwini ezohlala phansi labantu azwisise ukuthi kunganqotshwa njani ngibona engathi kuzabe kulahlekile okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe nxa sezingene eZimbabwe uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazivulale okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo okuyinto eyayingalunganga ilapho okwavela kwaqalisa khona umkhonyovu so kusuka khona lapho abantu babesebezithinta inkomo zingene eZimbabwe umuntu sethi hayi inkomo lezi vela zisemnikazi ngezeBotswana ngeke zisabuyela so nxa bengazama ukuthi bakulungise kunkwana ukuthi inkomo nxa zibuya eZimbabwe zingenzwa njani inkomo mazihambe eBotswana zingenza njani njalo vele sibubona ukuthi i-communication phakathi kwamapholisi eBotswana namapholisi eZimbabwe lama-neighbor watch kakhulu ama-neighbor watch abayibo abahlangana abayenelise ukuthi balonde ubusela lobuqala kungakafiki emapholiseni ngoba amapholisi akwesinye isikhathi ungathi bayayekethisa kakhulu nxa kufika ebuseleni bafokasa kwezinye izinto kodwa-ke nxa sekubuya ebuseleni okuyinto esiyazi ukuthi i-part of i-economy yabantu bakithi so abayiqakathekisi kakhulu njalo kwesinye isikhathi balokukhala bethi abalama-fuel kodwa-ke abantu begcine bekhokha izimali kodwa-ke sibona engathi ababuye uhulumende akathumele abantu bazohlala phansi labantu bazwisise ukuthi kuhamba njani andibani ukuthi bafinalize ukuthi baza kunqoba njani lokho okwenzakalayo kodwa-ke engingakutsho babunkomo ukuthi into leyi seyaba very very complicated kakhulu
lo-ke ngumnumzana Difa wajabhi bhangodube isizalwane sejutshume ePlumtree ube xoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 kulomunye undoda othiwa nguMike Esikhulumo Mathe okuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ukubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona uMathe ubikwa esehlanyukelwe ngabantu bakhe abasola izenzo zakhe besithi kumele abotshwe udaba lwakhe luvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa abaswelayo enobuhle Veggie Foundation ngemva kokukhuluma lomunye wamantombazana owabaleka endlini lapho kade begcinwa khona bebaningi bedlengulwa nguMathe. Sikhuluma nje amapholisa akwele South Africa kunye laweZimbabwe abikwa ephakathi kokumdinga ngoba engaziwa ukuthi ungaphi. Sixoxe lo nkosazana nobuhle Veggie ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nora ukhanya from kudala besebenza njengomarithwine komithi umprofeto wathi ifomiyakhe vele from kudala uhamba nasezigabeni ethethe abantwana abancane ezigabeni esenzeka nomprofeti egcine sele nabantwana laba ebathetha from ezigabeni futhi ebathembisa umsebenzi from emakhaya ebathembisa umsebenzi ngapha egoli kanti uma besika ngapha egoli bafikela kwakhe u-one bedroom house leyo ku-one bedroom hayi babefika lapha aye bazungula abantwana laba babe baningi amantombazana in-one room akalelazo ngoba babethuke labo le bathembisa umsebenzi eqiniseni vele bebafake emsebenzini sebephuma nama-ethiopia lamasomali abasekhonale uma besebenza khonale imake sure ukuthi yakhatha amathayisi nabantwana laba nefemily lokuthi lalapho abasebenza khona baphumi soma abantwana baba as young as 16-17 and sometimes even 18 ababasebonke emthembisa umsebenzi wamletha ngapha egoli ethe kule msebenzi umethika la umntwana lo wamangala ana ku-one room bebaningi noma amantombazana abantwana abancane uthi umike mayelela phezulu embhedeni ngoba abasibili okhulileyo uma besisho bathi kumbe ngoka-seventy ngeminyaka ngoka-1970 bungaphambani uthiwa bethi yenikelela embhedeni abesebiza abantwana labo one by one loyo abesizemthanda ngelanga lakhona alalaba abantwana bekhona khonapho ku-one room leyo so iindaba zakhe vele ziningi ezokudlwengula khona after umntwana lo sephunekile wakhuluma konke lokhu akubonayo baningi
abazilayo aba ama victims wakhe futhi abazila ezandleni zakhe endabane ngelawo lokhuluma ngento eyi-1 so kuningi vele ngaye lo baba and as long as he's still on the run he won't stop imbono ngumuntu ongakhiya le mkhuba yakhe
manje bona abantwana bakhe njengoba uke wakhuluma lomunye bathi kabazi lokuthi uhlala ngaphi
bona basinikeza amathipu okuthi zamanye endaweni ezinye zamanye endaweni ezinje ndingamthola athi ibinein cause vekasikamtholi so yena insisinsi abantwana bakhe baphuma bekhuluma ngitsho lezi hlobo zakhe ukhona omnye umalume wakhe laye bashithi dala bemkhudi labo basithi ukuthi ngabe yabani ngitsho lezi hlobo zakhe so he's distancing himself from everyone right now kasathembi muntu akusela muntu amtshelayo lapha khona lokuthi uyenzani angaphandle kwalaba loyali kubo abasebenza naye
manje lawo amantombazana kade esendlini yakhe lapho kade ebadlwengulela khona basiwe ngapi
abanye basesefa I believe 2 basesefa manje and then kunomunye osuke esamlanda from e-Islanda wagibela sambhadalela ngapho e-Pakistan ukumalume wakhe around lakho bana ngike ngiyikambinga then kunomunye laye futhi esaqala ngaye ukumsusa lapho wesaba ngisho lokuvula i-case but besabhizi ngaye ngendaba ze-counseling nani umuntu esazobuya ekhaya but besaba ukuthi simdubeze before uvulwa i-case before sibashiwo nge-security
Lo ke ngunkosazana Nobuhle Veji umkhokheli wenhlanganiso ye Nobuhle Veji Foundation.
Silusizi ubulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahlithemba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Oyililunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe ochiye leli bandla usesole iziphathamandla ze-CCC ezigoqela wayengumkhokheli umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC esithi wasebenza laye ku-MDC belomunye umnumzana Lenmo Jongwe lomnumzana Chamisa. Umkombwe uphinde wapha umbono wakhe ngokwenzakala kumabandla aphikisayo kungxoxo ayiqhube lo sithandekile mhlanga we-Studio 7.
Angiyabona yikho bona thina abanye abantu abanjengaba abalembengo abasuke esintwini sithe ngubonile ukuthi opposition ukuze akhayele ukuthi sisuka 99 asilo baba u-29 kwaba le-MDC kwaba le-MDCT kwaba le-MDCN kwaba lo-PDP kwaba lamabizo and sekunamafotokopi sekulo-CC sekulobani bani same people kodwa ungagakela kuzanu izanu isiremende zanu PF awuthola future ku-opposition.
Wangena nini kubandla le-MDC njalo wawuphethe ziphi izikhundla?
Ngajoyina i-MDC ngo-99 ngibunjwa under ZCQ ngirepresenta i-hotel industry. Ngo-99 ngaba ngu-district coordinator we-Bhinga. 2000 ngaba ngu-organizer wabontanga ku-Martin North. Around 2003 ngangena kuthi ze-Martin North under i-leadership kaSengezo Chabangu engu-provincial chair we-Martin North. Silo babo uLenmo Jongwe uChamisa engu-deputy chairman. Sifika uLenmo Jongwe wangena uChamisa oba u-national chair. Was in that executive. Ngazoba ngu-national treasurer wabontanga ebhulawayo ngaba ngu-treasurer singasuka ku-province ngabuya ku-national ngazoba ngu-national executive member ngingatenti ngiphuma kwe-MDC ngiphume ngiyo-deputy organizing secretary ku-standing committee and ngike ngaseva ngaba ngu-district chairman kuthiwa ngumeya ngekhiwa we-Bhinga Council.
Ukhulume ngomnumzana Sengezo Chabangu. Siyezwa abanye ababekubandla le-MDC abangena ku-CCC besithi abamazi. Ongathini ngalokho?
Hayi, kugwala kwamadoda. Yazi kodwa kuyayangisa ukuthi umuntu onjengoChamisa athi kusengezo kamanzi. Ungabuza uChamisa ukuthi owayengucampaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora ku-Congress ye-MDC. Ulokuze osengezwa zizi campaigning manager from the Durand region. And njalo usengezwe waba ngu-provincial chairman we-Martin North reporting uChamisa yena engu-national chairman. Wathi akhuluma njalo uChamisa sithi yena hhayi kamazi usengezwa ngathi hhayi ikwehlule ngalokhuya usengezwe umuntu kamazi le-MDC ngayasho. Uyabona ukuthi ninje mina senguzane. Ayingeke ngithi usengeza ngimazi, ayingeke ngithi uChamisa ngimazi. Those are comrades ngengasebenza nabo ku-politics ngoba abanye bazadimaya ukuthi umkhombisi kuzani mana lathi silandele.
Uthe usebenzela abantu bebhinga labeZimbabwe bonke, ungabatshiyela liphi ilizwi abantu bebhinga?
Kolumba mchizi kandegine kutumwa kuye ya kuye batonga batichikiwo kiwo zisi ya bantuba kuli ndisi wala dizi kiri ku opposition bantuba kutinga batonga zuma nimenda kaya mbitu kutikulia mdisi 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 iwe lino mbili mpuri kutikulia mdisi mbili mpuri kutikulia mdisi atu zwana kuo kuza kutikulia atu vereke zuntuko kutikulia kamukatu lwacho kutikulia kusandule zintu izimbabwe kamukatu lwacho ina numbers mbili ndisho mbeta kutikulia mbili ndisho kutikulia development aboba sumamili kuyangu mbita kakile yango isaba lubanda mabuti kivida kachita mingi nagaya kazikoro masekendari makliniki makisa DB ichikafu mamuchara so kuti iwe kukwele katele opposition kini kile mungongu amangoro menangu Africa Child inakwele ino dayamu uroni mpachi kuzano PM so akwa bati shoma ama nitobele babone kukotu kabuzuzi kambo ipati kenjiru njiverega pechiverega mtu mtu lakwa kifuwa kuzano lakwa ya kuba kwe mpisi parita petu we mabobo kiyo iwe ili parichiti kuchipati ndime parita naika kuruwe mpati kwa zambia akwe ndela mbaduwa kudindise darunda mocharega motu mbabu sikubu motu mbwe uwe mkombu umbulo mbotu mbwe kudindisa kusumpuko.
Lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe oyelilunga lebandla le MDCT osekubandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga Studio 7 esebhinga. Usithandekile uphinde waxoxa lo mnumzana Prince Dube Kosibanda oyemela ibandla le CCC ebhinga North edalele parliamente osechiye ibandla leli ele CCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnumzana uDube Munkombwe usethengiwe useyizana sabe simangalisa abaningi esimaziyo ukuthi kwakusobala kusukusela kuqala nje noma esesekhansilini esayenza konke ayekwenza ukuthi hayi lo mnumzana ngumuntu uvile kade singahambi laye okwakuqala anzake mina ngitsho njalo mina ngowami umlomo ngaphandle kokuthi ngitsho ukuthi ku triple C uChabangu kaziwa endelelo liqiniso kuliqiniso ngoba uChabangu yebo ye wayekhona ebusungulweni ngombangazwe wokubusa kukaZulu i-democratic alternative but wasuka waba nesikhathi lapho asuka khona esehlanhlatha iganga esechiya lapho kulabaningi khona esesiya ku-PDP eka yabo tendayibithi bafika ngale behlukana wa labo tendayibithi nayahamba labo matibenga labo mdala usiphepha Nkomo. From that time usengezwa kula participation ayenzayo emangalisayo phakathi nawe opposition because why se compromised so ngase sithi kasimazi ku triple C mbona ngani kuyayo kuliqiniswa asomanga mamhlanga ukulwa asoze sayekela ku opposition as long as silabo Dube Munkombwe ukuthi lokho engene phakathi na kwezombangazwe ube lokhu ekhangelele ukuthi ngiyakudlanga ngoba uvele uchiphile akadudli uyathengeka ubevele ethengeka indlela yonke yona leyo so yikho okusenza ukuthi sibe lokungani siya silokulwa okuthize ngoba sayo sesibabonile ukuthi lwana ayivele kasihambi laye ngodinga nje okuye emlonyeni phansi kwamakhala sisilwa lezani izani yakwanisa ukuthi ithenge abanye bethu lula So inxa yokuthi bakhona abathengekayo kwesinye isikhathi esibathi hayi bakithi ngale ngachedela khatshana liyekele silwe impi yethu thina esizinikeleyo ukuthi silwisa nesisiya phambili. Kodwa ukuthi khona kuzano yikho okuya okungcono hatshi. Utsho nje ukuthi kungcono ngoba uthengekile bayafika bemnika inhlanyelo lalokho okunye abazamnika khona. Kodwa thina esilwela amazimbabweni wonke hayi sisekhona sizakulwa ngoba sinokukholwa ukuthi umbuso kazulu wonke jikelele ususeduze.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Nkosibanda oyimela iBinga North edalele iParliamente osechiye ibandla le-CCC ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Ukuba manje ke sizwe ke imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, kunjani, kunjani, ya mozo puke nguyakala utawandu wa mtetisa, kufanele pela wa mtetisa vele, numezu wene umtaka nkulu nkulu, kutwa, na wanda watengu sumtuakazi, na wanda watate iza, anu waifaka kubla wae, tina singa ifuji, angazi kumbu, na wanda wana kumbu, na umfasi, ayangazi, angazi puke, kandawe ni wakocha, soba kubla wae, hini, osizi, banga kubla wae, upasho, umtana wae katupaku za lele katupaki, so wenu chucho bapha abantu bakobulawayo okhuluma ngabo utsho bapha bezano yini thina izano asiyifuni kobulawayo asiyifuni izano kobulawayo yena lo utshirwelani umfake ekhadi phakathi ngwakuphi 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 ngwakobulawayo yini
awusalona nisalona abantu bakastudio 7 bantu basekhaya njani ukuphila abantu basekhaya endawo yasekhaya ukukhaya ukuthi kuzukulunga ukuthi lizisukumele lizimele lizilwele abantu basekhaya besides that lokho ukuthi lizadilina ekhaya hey kuzolunga hey liyohlala ekhaya kulabo sengezoshaya kwathi kuzulwe ukuthi aliye kubugwala abantu basaka lilwe izilwele lilwele inkululeko kulapho kuzulwe ngoba besides that akwe wabhokwalunga ekhaya lapha sokufuneka kuliwe strong kuliwe kuzokungela amanye amazwe kodwa nje hayi libanda uhlala likhala lehlala likhala ngayo yonke
Studio 7, Studio 7 njani ngiyabingelela magumbi malomhlaba bonke abalaleli nabasakazi nikhona sona isisakazele indaba ezinhle kangaka ngizathanda ukuphawula okuncane pha ngokhaliphani phugeni nochabango mina umbuzo wami ngothi kuchabango okay chabango I can see you want to rule the party but why ungafuna ukuba yipresident yaleyo party ofuna ukuyirula why ukhalela umuntu okuthiyeleyo iparty le kade uyifuna wena ufuna ukwenza intando yakho kuleyo party just answer me that uChamisa ubonile ukuthi wehluleka ukusebenzisana nawe the way oyenza kakhona because uzithi wena uyingxenye yeparty but you don't deserve ukuba ingxenye yeparty because of what you are doing kanti wena njengoba usithi wena ufuna ukuthi kobulawayo kubuse amandebele noma kuphathe amandebele uke wakhulumisana nawe uChamisa la uvumelana yini where is the right thing lafena abhalelana khona phansi lehlulana kuphi angithi uphambuke wena uzobhidliza lokho okwenziwe uChamisa okay iba yipresident yaleyo party kauthiyele yona sibone ukuthi uzayenzani
linjani Studio 7 linjani siyabonga sibili ukuze izindaba zonke kodwa ke kukuground lapha abazama usibili ukusihlonipha ukusihlonipha bakhuluma into abayifuna ukuyenza ebantwini abafelwayo nabanye abafelwayo labo abalinyazwayo ngoba abanye lokhu esiphila lokhu esiphila sibachasisele ukuthi satshaywa so ababachasisele abafelwayo ukuthi kwafelwa so umnapho ngokuthi siyahamba izinduna induna zatshaywa yini zalinyalelwa yini izintoni ziza kuthini izinduna nxa ungabhekana nomuntu owalimalayo unyalo lwaqhamuka amadola ahambi uzokuthini nalwana umuntu uzokhulumane induna layo wayenge watshaywa yabona manje into ezinjengalezi ezifuna ukufaka ngomnani kwagwa azisebenzi lenxa yenanani kwagwa ufuna ukubhadala abantu abalimazweyo abalinyazelayo abahlukunyezwa yikukura wonke abatshelwa abantu bayibuthana izinduna zazi ukuthi owalimalayo nami owa
abamochinelelo ayo ngabazali nawo abantu ababo zintandana abanye bafelwa sobabhadana kuphela hayi lokho okutshona kuchasiswa izinto ezingazwakaliyo lezi labomnanga
injani na studio 7 amahle hayi bayithi ubaba lo okhulu okomplainayo ngokuthi kuthiwa muvu njani yebo kambunga bamuhle ekudaleni kwakho umphekumeni kwakho kodwa imisebenzi yakho nanzelela iwe mithi msebenzi mibi imisebenzi yakho mibi siyakhala sithi imisebenzi yakho sikhala ngemisebenzi ungazi ubudalwe uhle kodwa lapho wasikhuluma indalo yakho imisebenzi imisebenzi yakho msebenzi wena bakho uthi khona kwathithi sikulalele imisebenzi yakho
yeyi ustudio 7 linjani likhuluma lo Kelvin isongwa kosifanda yini vuma ngiphuma ngala sekwela seutholothi yini bengile sicelo kakhulu like lindlulisele i-audio yami yazi ukuthi nje abantu thina abantu basezimbabwe kulalapha esingalandeleli khona singananzeleli kakhulu kulento eyodwa lesike sinazele abake bevume ukuba abantu kulungiswe ucelwe ukuthi indene sonke siye kuzaphu wakithi ukuze sikhulule ilizwe leliyana sibancane kodwa ngokukhuluma kodwa ngempolo siyabe sikubona bonke bengaphithizela nababandla bonke begcwale belebele abavume izaphu ukuthi kube yikhokhelayo ukuzinqobe izano ngoba izaphu yezokhona ukunqoba izano noma bengathanda befisa lokho bazambuza noma sengifile ngisethuneni noma ngina kodwa iqiniso lihle elokuthi kabavume izaphu ikleme into zawo zonke wonke amabandleme ukuze izaphu ikwazi ukukleme into zawo zonke kuzano ukuze sikwazi ukuthi sibuthathweni ilizwe leliya njalo izaphu igcile kakhulu emasikweni akwabo ukuze ilizwe leliya likhululeke ngacela Studio 7 mina ngicela lingidlulisele i-audio le ngaphandle kwalokho sohlala sikhala izinyembezi ngoba izaphu yizokwazi ukumisa izanu lapha la mama abandle badele elelizana lokho sizakhulu sizakuzisa kuzana
Studio 7 ngiyabingelela ngibonga indaba elisinika zona njalo lokuthatha umsebenzi wenu siyabonga kakhulu basakazi siyabonga sure siyabonga ukhaliphani phukeni ngoba naye ngomunye wabalaleli indaba ezithuma kustudio 7 indaba eziqoqa ungcono uzizwele ukuthi abantu babuhlungu kangakanani ngaye nosengizo chabango indaba yenzile abantu babuhlungu kodwa siyabongela ukuthi la uyazizwe ukuthi abantu bazi ubuhlungu obungakanani into abayenzile bayenze into embi kakhulu ukhali phambi kuphukeni nosengezo chabango bayenze into embi and bazoyiregreta impilo yabo yonke
lawu-ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika umthethwandaba we-Federal Appeals Court owe-Washington DC usulahle isicelo sika lo owake waba ngumongameli welizwe umnumzana Donald Trump sokuba engathoniswa amacala ambalwa aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni simbuza ukuthi umnumzana Trump ulamathuba na ukunqoba kukhetho oluzayo.
Baba Kande, ngokubona kwami okwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngowawo mna nxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngaphi babe yini ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe i-House of Representatives bese besithi beyiphathi behluleke sibe ukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake lo zabakhokhela over i-House of Representatives leader khonoko kodwa nje kuhle kutshengize nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye okuyini
ngokubona kwakho kuyini ongaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba
okuyiphathi nje owayengingakwaziyo lokuthi ngingakuchazisa ngokuthini Soke ke ngaleyo ndlela loku Trump elamacala ona lawo wajoyo lokho beqhubeka bemsekela sibili beqinisa amakhanda ngoba bakholwa ukuthi ama elections ka 2020 lana bajontshelwa ama elections lana kuloku rigging okwenziwayo kulento kwakukhulunywa nguye Trump bakholwa sibili bakubamba lokho begijima lapho lalamhlanje mina kangikholwa ukuthi ngalokho ilizwe lonke likhangela indaba le eyama elections njengakhona lokhu abakucabangayo bona.
Loke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe esifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ngo-half past 7 ntambama.